Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngesonto mhlazi inhlanu kumpandula 2021 ngoKips Dube. Endabeni zethu namhlanje, abezempila kahle bathi omunye umkhakha weCOVID-19 uqhamuke kule South Africa. Awungatholakali kwele Zimbabwe.
Abantu kumele bananzelele ukuthi umkhuhlane lwa kumele angasuyekele umemetheka.
Abatshayela izimota ezivinjwa nguhulumende bathi baqhubekela phambili besebenza okungekho emthethweni.
Ukuchova kasimanga lokho esichova bayadabanye abagadayo.
Wenze emaphandleni sixoxa le ndoda efuya amathendele.
Kumele wajayeza ukulala esidugwini ngoba ungajayeza ukulala esihlahleni kaningi ayalunywa.
USandra Ndebele uthi uzatshaya kuzwele namhla kusihlwa eDallas, Texas kwele Melika.
Sibuye lapho kuzophefoma kuZim Expo.
Zalethulela ezamasiko ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Labantu abayisitshiyagalolunye 9 ababulewe umkhuhlane weCOVID-19 izolo eZimbabwe wathi bafika phose 194. Bahlolwe batholakala belegciwane leCOVID-19. Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuba umkhuhlane lo usubulele abafika phose 4,466 selokhu kwaqhamuka iCOVID-19 eZimbabwe. Luthi kusukela ngohlolanja lonyaka sekulabantu abedlula izigidi ezimbili lengxenye 2,698,632 asebehlatshwe okwakuqala ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane weCOVID-19. Abedlula ingxenye yalaba sebehlatshwe ijekiseni yesibili. Emhlabeni wonke jikelele, isibhedlela seJohns Hopkins University sibika ukuba sekulabantu abedlula izigidi ezingama-220 million asebebanjwe umkhuhlane lo. Kwabhubha abedlula izigidi ezine lengxenye 4.6 million emhlabeni wonke jikelele. Lokhu kwenzakala ngesikhathi kumemetheka imikhakha etshiyeneyo yegciwane leCOVID-19 ekuqela weDelta, Alpha, Beta, Gamma le-C.1.2 otholakala kwele South Africa lamanye amazwe. Obona ngokuhlolwa kwemikhakha etshiyeneyo uDr. Raina Simbi, ongumqondisi we-Laboratory Services eZimbabwe, utshele iphephandaba leSunday Mail ukuba umkhakha weDelta yiwo omemetheka ukwedlula eminye kwele Zimbabwe. Uthi umkhakha we-C.1.2 kawungatholakali elizweni. Usikhwicamfundo Solwayo Ngwenya, umqondisi wesibhedlela sempilo hospital, uthi kuqakathekile ukuzivikela kumkhuhlane weCOVID-19.
Into eqakathekile ukuthi ubekwazi ukuthi ubhubhane lolo lwe-coronavirus lolu aluyazakala ukuthi lwavelela ngaphi, njalo umkhuhlane omubi kakhulu ofike ebantwini. Yikho abantu kumele bananzelele ukuthi umkhuhlane lwa kumele angasuyemetheka, ngoba nxa umemetheka yikho lapho kuphuma khona imikhakha emutsha enjengabo C12 laba asebekhona. Nxa abantu lokhu behlangana esikwenzayo esikutsho konoku besenza isiminye eminye, ubhubhane lolu luyayenza ubhubhiswana, luyenza imikhakha. Yikho okuqakatheke ukuthi singaze sahlangana njengabantu sisenze isiminye eminye, ngoba siyabe sithelelana umkhakhalo usiya phambili.
Usikhwicamfundo Solwayo Ngwenya, umqondisi wesibhedlela sempilo hospital, sisixoxe laye ekobulawayo. Izakhamizi zakobulawayo ziyakhonona ngesigwebo esethulwe nguhulumende esivimba uZulu ukuba engagadi izimota ezingekho phansi kwenkampani yeZimbabwe United Passenger Company kumbe iZUPCO. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Abantu abagada izimota lezi ezaziwa ngokuthi imshikashika bahlawuliswa inkulungwane ezimbili zamadola eZimbabwe, $2,000. Ukumiswa kwamakhombi angekho ngaphansi kwekhampani yeZukho sekuchiye abantu abaningi bengela msebenzi okubangela ukuthi basebenze okungekho emthethweni. Umnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi ebulawa yeProgressive Residents Association, uthi umthetho lo ofakiweyo unzima kakhulu ebantwini.
Well, umthetho lo ukuthi kubotshwe abantu abagada imota lezi zingasoza kozupho kubuhlungu kakhulu, ngoba abantu babe sebegada lezo mota ngenxa yokuthi uzupho udonsa inyawo kenelisa ubanathala abantu ngesikhathi. And sinanzelelana kule curfew futhi, I think ama-legislators lama-authorities abaye bakucabangise kuhle, ngoba sibona ngathi lapha sowuhlukumeza abantu.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Gift Sibanda, omunye wabatshayela amakhombi angekho phansi kwekampani yeZupco.
Yinto le yokubophana vele ngiyacabangelani. Yabona khathi esinxa kunje kufanele ukuthi ngabe wonke umuntu omnyama lethi ikho kuthiwa Zimbabwe open. Manje ngingase kuthiwa Zimbabwe open for business kuZupco kuphela. So yekudule la.
Umnumzana Melusi Mpofu, omunye wabatshayeli bemshikashika, uthi amapholisa yiwo abaqedela imali ngoba lapha abahlangana labo khona bayayifuna.
Akuyasiwa abantu abakuthwele ibhuri laba, akuyasiwa. Kuthi bethi side ngapha sikwazi. Roadblock after roadblock, less than 100 meters roadblock. Nxa ufika roadblock somele ukhiphe imali. Imoto imaphepha akwanile, ilayisensi ikhona, abantu bale social distance bahleli ngo-3-3 emasithini bagqokile amamaski. Nxa bengena siyabasanitize. Kodwa basithwalele ubhulo kuzukwena lowo abayawu-social distance.
Esinye isakhamuzi sakubulawayo, umnumzana Thembelani Dube, uthi inkampani kaZupco ayila mabhasi ayeneleyo angathwala abantu bonke.
UZupco yikhampani engela mabhasi aqondane layo amanengi. Ukuthi abantu bazabotshwa nxa bethe bagade ezinye izimota ezingekho ngaphansi kophahla lukaZupco kayisiyonto eqondileyo, njalo isiyonto ezasiza ngenxa yokuthi abantu baningi kakhulu okwedlula amabhasi akhona. Izikolo zivulwa nje, abantwana bazagcwala ezindaweni ezichiyeneyo, njalo uZupco kangeni kwamanye amalokishi nxa isuka kwamanye amalokishi iqonda edorobheni kuphela. Ngokunjalo-ke kubangela ukuthi kube lokusilela kwe-transport.
Umnumzana Future Maphosa, omunye njalo wabatshayeli, uthi lokhu bethwala abantu loba bethwaliswa nzima nguhulumende.
Kodwa ukuchova kasimanga, lokho esichova bayagabanye abagadayo abayesabayo abayekele.
Abantu abaningi sebehamba umango omude besuka ezindlini zabo besiya emsebenzini ngenxa yokusilela kwamabhasi eZupco. Uhulumende uthi usethenga amanye amabhasi ukwenzela ukulungisa uhlupho lokuthwala uZulu.
Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Manje sokuluhlelo lwezemaphandleni.
Uthino Zinkomo ngihlala eMashala, Mashala Village. Mashala Village eAndawange District. Yona iwange iseMathepele North Province. Lapha ngizakhuluma ngokufika kwamathendele. Lapha ngamathendele angamakhulu namathini amathathu. 130.
Ye, akusitshele okuningi ngodaba lolu babonkomo.
Amathendele lawa nganika ukudla ugoqela inyawuthi, amabele, umumbu kanye nesunflower. Amathende lawa siwafida ngokhona kukudla njalo wona ekuthanda, yikho ukudla akuthandayo. Amathende lawa asala esidini sawo silungiselwa lesi silapha. Kumele uwajayeze ukulala esidugwini, ngoba ungajayeza ukulala esihlahleni kaningi-ningi ayalunywa. So isidugu siyenza ifanise ukuhlala kuhle engalunywa, ngoba njiwalibona sefensi iyifensi le. So silo mnyango lo evala khona. Ukufunwa kwamathendelo kuyafana lokwenkukhu, awushiyananga. Wona futhi njalo kathanda imsindo, afuna ibe yodwa abanga umsindo, ngoba wona abanga umsindo. So wona kathanda imsindo. Amathende lawa abekela amaqanda, izigu zamaqanda nanzila, izigu zamaqanda, izigu nzila, izigu utshani, izomelezi angayenza khona, lapho abekelela khona, lapho abekela khona izigu zomelezi. Kanyengi-ningi amathendela abekela ndawonye.
nga ungathi njengami njalo ukuthi ngingangishiya nje inamba efika ithumi nanhlanu kumbe amathumi amabili i-20 yo namba njawuthiya so ngifuya ngafuya then ngenze njani ngithengise ngishiye inamba nale yamathumi amabili sonke njalo ukuthiya amahlanu abe yo amaduna ngeke sika zezi ithumi elilodwa nanhlanu ikhumi sonke la yi-15 abebekela khonapho endaweni zomuzi lapha bekelwa khona khonapha then ngikuthi kunjalo wona aqala ukubekela kunyanga kalwezi ngesikhathi sezulu kunyanga kalwezi ekuma ngomfufu lapho elima khona izulu so wona abekela lapho eliqala khona izulu esima lapho elima khona izulu so kathesi namathendele omnyaka ophelileyo angabe fika amathumi amabili then laba abanye babonayo abagcwele lapha ngabantwana abantwana laba baqale ukukhula ngo-January yiyo nathathi i-first batch yami then kuthe sokubamba u-February sasenza amathendele afika 100 then kuthe sokubamba kathesi amanye athi loko ngihamba bebuya bezowathengisa amancane ngaso kula inyanga ezimbili or ezintathu abantu bathi bebuya sebezothenga njalona ngiwathengisa elilodwa i-7 US or 700 bond RTGS yimali engiwathengisa ngawo.
Siyakuzwa kakhulu sibili, kukhanya nganzani isikhathi sesesidliwe ngumankoyi. Phonga uphosa nje amafitshane khonapho.
Amathendeli lawa inyama yangikhona imnandi. Nga ufuna ukuyiza ubunandi kumele uthenge uzeke uthi imnandi njani. Especially nxa uthenga lawo asanda ukhula lawo njakathesi azale emnyakeni kaJanuwari. Nase siyabamba uJuni ayabe sekwanisa 6 months kumbe uJulayi 7 months. Yiminyama emnandi le ngoba iyabe isafresh.
Lamdla kuhlelo lwezemampandleni besixoxa lomnumzana Thino Sinkomo ohlala eWange esabeleni seMatabeleland North. Asihlanganeni kuhlelo olufanayo ngeviki ezayo. Singakangeni kusigaba esilandelayo. Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. I-Associated Press ibika ukuba amasosha asethuthune intambo zombuso kwele Guinea. Okukhela abenze lokhu nguKenel Mamadu Dombouya osevale ngqi imingcele yonke. Akwaziwa ukuba ukuphi umongameli Alpha Conde. Inkampani yezindaba e-Associated Press ibika ukuba inkokeli yezintolongo kwele South Africa isikhulule owayengumongameli umnumzana Jacob Zuma okubikwa ukuthi kaphilanga kahle. UZuma usanda kwelatshwa esibhedlela eJohannesburg. Akwaziwa ukuba uphethwe yini. Wagwetshelwa ukuhlala entolongweni okwenyanga ezilishumi lanhlanu 15 months kulandela ukwetheswa kwakhe icala lokudelela umthethwandaba. So we see Kati says a masigo.
Fenana masigo, Sensi, man, Yellow Baba, Babelo,
Namtas, Totangescumbus, Senkosi, Zeligazi, Watcho Namtas, Inchan Umpandula, Umyaga, 1868. Iscumbus, Lessi, Escoque, Mulelan Lopula Comalo, Lentanganiso, SGNAO, Sensue Isolo, a Blue Heaven. Emigrant wele South Africa. Ubulelani lobhengula Khumalo wakhethwa ngumdeni wako Khumalo uba inkosi yesizwe sikamthwakazi. Inkosi ubulelani lobhengula ukhuthaze abantu ukuba balandele okwenziwa ngumzilikazi.
Wena ungumdini, but you must protect your visitor with your life. Kushibhayi, that is the spirit esikhuluma ngaso senkosi yasemhlahlandlela umzilikazi kaMashobane. Yinzalo yakhe indlela ubulelani kamnitsi umnitsi kafana ufana kampanga umpanga kanjubu njubu kalobhengula.
unkosikazi Corence Mkhosi Ncube obephethe umcimbi lo ukudaze ukuba abatsha bazazi abadabuka khona.
Intsha yalamuhla imele yazi ukuthi kufanele siqhubekele phambili sisakha isizwe sikaMthwakazi, siqhubekele phambili sitshengisa ubuntu lenhlonipho kuye wonke oyingxenye yesizwe sikaMthwakazi. Siyayikhumbula inkosi yethu uMzilikazi ngokwakha isizwe esihle esilabantu abalembeko abalenhlonipho. Siyisigiya sithi intsha kayifunde lapho.
Isikhulumeli senkosi uMnumzana Bonman Khumalo uthi kuqakathekile ukwenza isikhumbuzo sikaMzilikazi.
Kubaluleke kakhulu kithi njengesizwe ngoba uNkosi uMzilikazi yabumba lesi sizwe sikaMthwakazi, isibumba ngenhlanga eziningi cishe bathi 13. Yikho kubaluleke kakhulu kithi ukuthi ukukhothama kwayinkosi ukukhumbula iminyaka ngeminyaka. Kubaluleke kakhulu esizweni, umsunguli wesizwe, sizohlala siyikhumbula inkosi yakithi njalo nje.
Singathi-ke kwini okungathi kuqakatheke kakhulu ukuthi abantu bangakukhumbula ngomzilikazi kwaMthwakazi?
Wabayekela abantu benza amasiko abo, wabayekela abantu bakhuluma indimi zabo, njengobana ngisho ukuthi cishe zingu-13. Ngingaphithi mangithi mina injelele omalaba yibo ababevele sithethe injelele inkosi uMzilikazi ifika kulela lelizwe. Yabayekela omalaba bayiphatha injelele lamthatha yonke injelele iphethwe ngoNcube. Wahlonipha isiko labantu uMzilikazi, akangafike okwabacindezela abafike bakudilizise yonke into yakho bathi into yakho yini. Kodwa uMzilikazi wathi lina boNcube yobana likwazi ukuthi umkhuba lo wokukhulekela izulu endelele wathi qhubeka nini.
Siyakwazi eZimbabwe kwakungazani kuyavinjwa ukuba ubulelani lobhekela Khumalo agcotshwe. So ke selingaphi ngodaba lolo?
Usadlala ipolitiki wewe eMzilikazi. Kodwa eqinisweni ukuthi ngolunye usuku sifisa ukuthi kuhlalwe phansi kukhulume ubukhosi. Akuyilimazi ipolitiki, ubukhosi abuyithathi indawo yepolitiki. Yikho-ke ubukhosi kukhona ukuthi buphakamise isizwe. Esibona ukuthi lo hulumende laye ngumlando wakhe ukuphakamisa isizwe, kungasetshenziswani ukuthi impilo zabantu zibe ngcono.
Izwi lelidumezansi baba nomthethekeledalo esizwe batshintshana izambuzi bathi ubukhosi bomzilikazi bahlabela la ngonyakana lamagoko esizweni inkosi nyamelele.
Hage simalapha okwalamhlanje kudaba lwethu lwezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Ngilethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo ngeviki ezayo. Sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngwentungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphatheleni mfundisi?
Zihloko zenkosi ezithandekileyo, siyibonge uNkulunkulu ndawonye ukusinika lesi sipho sempilo ukuthi phakathi kobunzima ubungaka thina abanye sisaphilile. Bonga uNkulunkulu ngokuthi usaphilile. Sizakhangela ilizwi encwadini yezenzo zabapostoli isahluko ngesika 6 ivesi siyabala u 1 2 lo 3 kufundeka kanje. Kwathi ngaleyo mihla abafundi sebanda kwavela ukukhonona kubajuda abakhuluma isigreki ngamahebheru ngokuthi abafelokazi bakubo bayancishwa ekwabelweni kwemihla ngemihla. 2 abayishumi nambili base bebiza ibandla labafundi bathi akukuhle ukuba thina sishiye izwi likaNkulunkulu sikhonze ematafuleni. 3 funani ke phakathi kwenu bazalwane amadoda ayisikhombisa anodumo oluhle agcwele umoya nokuhlakanipha esingawamisela lowo msebenzi. Uyazi iBhayibheli limnandi ngakholokho ukuthi kali chayi inja lifihle umphimi. Likhuluma indaba njengoba injalo futhi ke laba abanye abakuthatha ngendlela ezingayisizo baphaphatheke balahleke. Namhlanje ilizwi leli likhuluma ngokuthi kwakukhona ukukhonona kubajuda ababekhuluma isigreki, bekhonona ngalokho kwakusenziwa ngamajuda ayekhuluma isihebheru, bekhonona ngokuthi abafelokazi bakubo bayancitshwa ekwabelweni kwemihla ngemihla. okhulu lapha ayisiko ukuthi yilamaJuda ayikhuluma isiGreek lala ayikhuluma isiHebheru kodwa ikuthi abafelokazi balamaJuda amanye babencitshwa ekwabelweni kwemihla ngemihla lapho sibale khona kuthiwa abafelokazi phela umuntu ongufelokazi ukhangelelwa izikhathi eziningi kananzwa gakhangelwa njengomuntu olelizwi lanxa kuyimhlanu kwesinye isikhathi bakhohlakala ukuthi babizwe ukuthi bazofaka imbono yabo kulowo mhlangano engabe yabo kukhulunywa ngani kube sekusithi-ke nxa sekwabiwa lokho okwabiwayo babe sebencitshwa ngobana abantu kabalazwelo umfelokazi laba singamthatha nje sithi ingabe umuntu onjani oswelayo ufananiswa lo mfelokazi ongelalutho ongelalizwi oza kuthi nxa ekhuluma kuthiwe laye lo uyahlupha ngobana vele lokhu kwakukhona isikhathi sabo Petro ukwehlukanisa abantu ngamazinga langezigaba abayizo empilweni kuthiwa babencitshwa-ke benganikwa lokhu okwakumele bakuthole ukuthi bazuze ukuphila wena lapho hlezi khona kambe abafelokazi izintandane labampofu abaswelayo kababandlululwa yini kabancitshwa yini izinto ezenza ubana impilo zabo zemihla ngemihla zibe ngcono kubuhlungu-ke nxa sekuza kwenzakala kowakini kumnandi nxa kusenzakala kulowo othi asowakini abafelokazi intandane abampofu abagogekileyo bayingxenye yokuphila kumele nxa kusatshiwa izinto labo babelwe bangaze babandlululwa asikhulekeni baba thixo engcweleni sinike ingqondo ehlakaniphileyo engabandlululi muntu ngoba eyikho lokhu ayikho khona hathi mhlawumbe ngokuthanda kwakhe kodwa ngokuthi kwenzakala nje uhlalela sukela manje uzobona phakade amen
bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami uNtungamile Nkomo
siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo okwamanje sokuyisikhathi sohlelo lwabatsha
ngale chana njani umthwakazo mohle Zimbabwe mohle ngiyalibingelela kuhlelo lwethulwa namhlanje igama nguMaigobe namhlanje sixoxa lomntaka mamkandla umsizi K usanda ukhipha ingoma engaphansi ukuthi ihloko esithi find me usebenze lomhlabeleli odabuka kwele Brazil uRosen
you say you want time you say you want space you've got so much stuff on your mind you say you can't
Ngomega Mrs. K featuring Rosen Find Me. Mrs. K nya kwamukela kuhlelo awusitshela okuningi ngale ngoma.
Ngiyajabula kakhulu kuba lawe lapha fowethu. Ingoma le ethi Find Me yingoma ekujonra ye dance music. Yingoma yothando ekhuluma ngokubekezelela umuntu othandana laye.
Uke wasebenza labe iqembu le Drunky Daniels labo badabuka kwele Brazil. Kuyini okwenza ukuthi ufise ukusebenza laba dabuka phesheya abakhuluma isiPortuguese ulimi vele olungakhulunywa kwele Zimbabwe.
Ngananzelela ukuthi umhlaba omkhulu mfowethu njalo abantu bangathakazelela umculo wami engiwenzayo emhlabeni wonke jikelele ngaba lenhlanhla ukuthi ngixhumane le Drunky Daniels ngomnyaka ka-2019 ngisasebenza ingoma le okuthiwa nguHappy okuyiyo ingoma eyayenza iRosen yabangazi njalo yafisa ukusebenza lami
wathi ngikubamba umlomo bafo
Baro,
zilukandaba sikuhlelo lwabacha silomsizi K umdaka mamkandla singakaqhubekeli phambili ngohlelo asizweni enye ingoma eka msizi K ephansi ukuthi ihloko esithi ngokwakithi lokho
Banzala mutum lilo gaso. I've always been hot and out of control. I promise these swings got my man she's up and things I'm man's gonna bat parties. But you better me not got in Zenza ba. Bengi Zenza yongi Zenza nja. Baya delela batata.
Ingo mega msiz K uti ngokwa giti. Loku. Bafo chela uzulu ogunengi ngele ngoma.
Ibi official single kamsiz K. Yes bili ngomnyaka ka 2021. Bengi kia. Ngalesi sipho engilaso esokuhlabela yona ingoma ekhulumayo njalo ekhuthazayo loba ungubani ziqhenye ngalokho oyikho khona ziqhenye ngesipho olaso regardless of what you do or who you are
hayi isikhathi sesidliwe ngumangoyi ekugciba lingxoxo phosela amazwi akho okugcina Mrs K
abafisa ukulalela ingoma zika Mrs K zikhona kuwo wonke ama music streaming platforms adumileyo njalo Mrs K uyatholakala ebulenjini kuma social media network
hayi mtaka mamkandla ngiyabonga ngokungena kuhlelo silukandaba sesifikele emaphethelweni ohlelo lwethu lwanamhlanje Uthi ngilichiye ke lilalela ingoma eka Msizi K uthi ngokwakithi lokhu zodiba nangolwesibili kuhlelo lwe Live Talk at the Connection Oliver Lesayo ikama ngo Mike Gove bye bye
Namhla sixoxa njalo lomculi olodumo uSandra Ndebele ose Dallas Texas kumbuthano Wezim Expo.
Bengihamba lomzo 7 lo Techy Vibes lo Just Signal.
So nichove njani akusitshele?
Ah siya performa namhlanje ntambama. Kakhulu amalanga ladluleyo amanye kade ngose sisipromote into zenyarazo. Izola de kungeke gospel lapha dok performa khona ubaba umanye ruke so la isimbukelile. And then namhlanje lidindindi.
Kwabe kufika.
Ngeke kufiwa.
Yeah, siyabona ule lomculo ombu ngathi le ngoma entsha. Akusitshele ngayo sathi.
Ingoma yami ithi Touch Me Not sevenze lo budi wase Zimbabwe sakhula sonke okuthiwa nguNox Nguni kodwa usehlale South Africa. So I went to South Africa sa recorda sonke ingoma le video 3 months back and ingoma yangkhona iphumile and Ngibona sidla amahabuli kodwa ngicela ukubonga kakhulu abalandeli bami kakhulu because babayenza ukuthi ingoma le iyazakale lokuthi idume kangaka lokuthi ichise kanje.
Ke itholakala ngapi? Ubatshela abantu sibili ukuthi bayilandele
bayiqhubeke. Ikhona kuma online stores onke, ikhona iTunes, ikhona ku TuneCo and i-video ningayibukela nje ku YouTube.
Yeah, so nxa umuntu efuna ukuthi angene khona ngale utypani uyabhalethi
Sandra Ndebele kuphela uthi dlala uthi new release yachipume kodwa ingomithi touch me not
wakuchule phela kancane
mandlula wathalaza kodwa touch me not bebe mbona njalo njalo nsuku zonke bona bebe mbona njalo njalo When I love you, betala zanjalo, amalanga wonke. Thank you very much, Yabo.
Lo ngusandla Ndebele umculi olodumo ebesixoxa laye eDallas, Texas, khonapha kule Melika. Singakagqibi uhlelo lwamhlanje, wathi sikhangele ebesilazo. Abezempila kahle bathi omunye umgaga weCOVID-19 oqhamuke kule South Africa awungatholakali kwele Zimbabwe. Abatshayela izimoto ezivinjwa nguhulumende bathi baqhubekela phambili besebenza okungekho emthethweni. Umculi olodumo uSandra Ndebele uthi uzathokozisa abantu abaningi eDallas, Texas namhla kusihlwa kwele Melika. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwamhlanje Oliver Lesayo ngoGibbs Dube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.